soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Nitshathele lithuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 Nkwenkwezi 2023 ngoprofetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa. UKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esigodleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu kuba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi ukungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili nomongameli. Kuthi-ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo, owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkimpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esigodleni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe umdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele-The Red Arrows lele-Royal Air Force Aerobatic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace, kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi, esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, ye kube lokunye like okutshintshiweyo, okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner le lobutofotofo. But kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni.
Kodwa ke lowu ke uPrince Harry obuye ngelala mngakhe.
According to ama reports ukuthi kulomntwana le birthday. So ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku birthday yomntwana. Singers iphela anthu ama family dynamics. Kuba le sina esikuzule ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i birthday. Maso kuthiwa hayi wena baba gijima uye khona ngale. But ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi ibikhona phambili sibili ku-first row. Bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona ama-rows amabili amathathu ngemuva. Ayingagqokanga izinto zesikhosini. Bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William nabantu abakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangabi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III.
Indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable. Bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele. Kube khona abayithandayo. Kube khona abanye nje abangelandaba nokuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenaphi. Kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister.
Ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo.
Akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iindaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithi ninamhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele umkhothamele.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kweli Bhilitane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba kubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni emathebeleleni South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili kanye lomongameli. Iningi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame ukwenzakala njalo kwenzakala enyakenye ukhetho lwama-by-elections eziqintini zemathobole insiza. U-Abethi Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba.
Lanxa ukhetho lusipha uZulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse, izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uZulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi kwaba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni. Bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama. Omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva. Kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene.
Umnumzana Kholeni Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
IZANU-PF funa ukuhlala embusweni okuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yoku ukuthi abantu ba campaign bekhululekile ndiba yivota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda.
Kuthula hayi angiwoni kusenzakala ngoba nanko ke bona kathesi babhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani kumele ubone ukuthi akula nto enhle yenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Nkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla lasenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyohodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalwa ngazikhetheli political party ayifuna. Siyakubona okwenzakala kubo Sudan, siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uduzulu lokwesaba ukuphatheka kunhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uworried ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi isihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanele ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omusha okukhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malathi Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwazi ukuthi silamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi ukuthi sizanqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcewe lo msekeli wakhe ukuthi batho ukuthi khona abafuni dlakiyela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ukukhokhela babufunayo. Akula ngenye indlela ukuthi ngasusebhokisini zathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga ukuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitsha esilayo namuhla echasisa ngalolu daba.
Umama ephathisa shabalala ikhokhela inhlanganiso engiphile uBulawayo Progressive Medical Association nibe futhi lenhlanganiso yabantwana iye enye inhlanganiso engiyikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe. Nangasebenzela kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi umnotho welizwe lakithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube lokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili. Bengitshaka izimali, bengitshaka bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi kugcinwe kuhle abantwana bese kuletha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu. Akwehlanga sibili sokusedlula nje yona ikhosi sokuzosibambelela ukuthi amantombazana lawa ahlukunyezwa lapha ngiphansi.
Njengenhlanganiso selibatholile yini abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
Ye bayabuya kakhulu njengenhlanganiso bezokukhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokuba lifeya ukubakayela ukuthi bayebika kuhlanganiso ezithize ezinjengabomsasa ezinjengabozuwaba njalo sibathumeza kumhlanganiso eziningi kakhulu econtact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emapholiseni.
Kahle kahle ubone ngani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokuhlukuluzana ezindlini?
Ngumthetho webizwe, ubukhona bwebizwe, akulamali, akulampilo, akulakudla, abantwana abayi ezikolweni. Inani labantwana abangayi ezikolweni likhulu kakhulu. Ngisho ukudala ukuthi abadala baxabane ngoba kuza kuthi omunye aphume aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu. Kathi sokubethe ukuthi akusena kuthembeka. Akusena kuthembeka ngoba wonke umuntu zama ukuthi aphilise imuli. Abantwana bezikolweni abathi abantwana bahle. Lokho kakhulu okwelizwe lethu lokho ukuthi akusetshenzwa. Akulamsebenzi, akulandlela yokwenza imali. Kuyixabanisa abantu kakhulu. Njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kufe omunye phakathi kwababili. Sebefilwa bebana lokho ngoba shuwa umsebenzi alikho, imali ayikho, abantwana baya ezikolweni. Yiyo imbangela enkulu kakhulu. Umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama.
Amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lodwa?
Yeyi, ahlangana kakhulu lawo amantombazana kwezehlakalo lezi ngoba amantombazana imasile ayafuna into eziningi empilweni. Ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini, bayafuna ukugqoka into ezithize bengathi bakhuluma ngalokhu njengoba bengakabitho bengasebenzi bakuthola ukusikiluswa nokuthethiswa kumbe nokuthatha. So yikho kunokuzanela ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane, adelela nabantwana ngabe akhulumeza ugqoke njani, ukhuluma njani, uhamba njani. Kusho badelela nje bayeyisa omama. Ungakhangela khonapha kathesi sikuyeveuya kuma-elections omama ngababali ukuthi liyini basisha ukuma ezikhundleni ezithize basisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama. So kudlamekekile ukuthiyena liyaphambili kubomama nabantu ebazana.
Ngambe kuyini ongaxoja lolu dlakela ezindlini oluqondiswe kwabesifazane?
Ize besithi laliqondise kupheke i-corruption kupheke izinto lokho ezivakela umnotho welizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle zibe zemisebenzi lamadoda iziqondise yena azikhangeke ukuthi angezani angahlukumeze omama angahlukumeze abantwana.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana. Umamhlanga usedededela uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani zilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanengi okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe. Ubona ngambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela? Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu angamachumi amabili lanye, ukubona njani wena?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ye ka former president ukuthi khona ebe la maplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye. Ngibona lokhuyana vele kwabe vele sebezithathela umhlaba wonke. Vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba. Akuvunyelwa. Vele wathethe ngapi wathenge ngapi. Iland le ibingekabani. Nxa kuyi-state land amaplazi wonke lawa kathathwa ebuyele ku-state sifake ama-university nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe. Sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyeni. Omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi bathisalimala lapha empini la umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku front abanye bakhe laye laba abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plaza ayi 21 yena lowo mntwana lowo velena kungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni ngelo selama plaza wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela maplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjengawonalawo yibuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengawonale iluhlazo phakathi komhlaba so guys so maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcekeni okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathu lelawo maplazi
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba malami nguChrist Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama nguChrist Gande lilale
lengakhohlake ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChrist Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba Kweze midlalo, emdlalweni yenguqu edlalela namhlanje iphele kanje iyada 0 Cape United 1, FC Platinum 2, Manica Diamonds 3, Chicken Inn 2, Herentals 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba Layo 0. Emidlalweni yakusasa iDynamo sizadibana leTriangle, kuthi ishesha ngqikelane leHighlanders, iwangi yona idlala leBulawayo Chiefs. Emjahweni wamabhiza umkhulu wenkezo yeCastle Tankard ibhiza u-Ideal View yilo elithethe linkezo yalonyaka ebulomvuzo wenkulungwane ezingamashumi amabili lahlanu zamadola emelika US$25,000 ibhiza elibizwa ngokuthi Dingwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi Down to Business amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kaNhlangula mhla ka 3. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri ehamba leqembu lakhe elegegema extra music band uDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa nangu-ke exoxa lo ntungamile inkomo we-Studio 7 ngesingulo yakhe ethi uperekende
Ayiphakame madoda. Watsho wathi endlulile ngamba legegema extra music. Hey. Kanti uswa zwani ke gaza abajabani mathi hey. Angizala ngamabula amathu. Yila madoda namadazi kwangale ngidini sawe sinimile. Wenza njengoyo kereke ngifunga funga. Yila madoda namadazi kwangale ngidini sawe sinimile. Wenza njengoyo kereke ngifunga funga.
ngithanda ukubonga ithuba elingiphelona, ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka eLupane esigabeni saseDalanda eGedema ngaphansi kwababa uSobhuku uDibela Khumalo. Sokule minyaka ngikhona emcubeni, kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqedi. Isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba leGedema esikamsika kuyithi zodwa.
Ngangithingizele njengamanye amadoda eyayikadamzalanga ngabola ithumbu madoda. Awuyisilo kwami lokho kuperekente into okungenzela zona madoda. Yayizibuhlungu. Okungifana lokhu nguthathe ngikulethe endaweni yaseGoli madoda ngithi lapho kuzozama impilo. Yeyi, kanti nasithezele lempumu. Kanti sengithethe ibhungabhunga ngaliletha kini. Khona njengoba umntwana engiwami ngangeke bakithi ngimlahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami oro lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian, uyakhona ukuthi anthole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe kuFacebook engidinge ngoAlpias Alistotewa kumbe Donkey Piri Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukumfonela straight.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Ngithi bantu bazithi ngicela lihlale linjalo elikwenza kimi ngicela likwenze la kubanye abaculi zingakwenzi kuDonkey Piri kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi, ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva abawenzayo kimi. Ngibongela ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvele na ubelifungafunga kudalwa kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi usekhulile. Umfana wakhamba wahlala yedwa kwaba kuhle. Umfana wayethanda ukubuya izinda, umfana waba lezinto ezinhle. Njengoyise ngahamba ngiyavakashela umfana ngithole izinda ziziningi. Ma ngithi ngiyacela inje emfaneni, umfana ethi hayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana wokhethi, unginikeze imali, unginikeze inje yodwa. Umfana enginikeze inje, enginikeze inje, mina nginikeze imali. Umfana kuthe ndambama ngamthola sedrive ethaveni, umfana esidla imali yenza. Engangasakwazi ukuthi orona indla wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe indla kwakuyimi uyisekile umbuzo madoda ukuthi umfana wenza ukuthini ma wayethi udla imali yenza. Yeyi, angizalanga ngabona amathumbu.
Ulombuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja engasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donkey Mpiri ngilethemba liwukholisile umculo wakhe. isikhathi sethu asavumi bawethu uba sikubekele phambili lokho esisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigoqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esigodlweni sobukhosi eBuckingham Palace. Siluzigqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngihlathethi uJeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.